njengebandla le-MDC Alliance besise eMat South okuthiwa kusemalalume ebulili maWest. Lapho besihlangana lezakhamizi zakhona ngale sixoxisana ngodaba lokhetho lolo luzayo.
Abantu babuya ngobuningi babo yini emhlanganweni leyi ukungela mnumzana Nelson Chamisa?
Hayi, bayabuya sibili ngoba thina imihlangano esiyenzayo kayisiyo yamaprovinsi, sihamba ngama-ward by ward. So imihlangano emincane lapho esifika esigabeni nje esincane sibalekela ukuthi izakhamizi zingazahamba umango omude, zanelise ukuthi sizifikele lapho ezihlala khona. Awuvele kasilalanga lamahhala insuku ezedluleyo besisegogo eGana lakho sukuwadi futhi sasuke egogo eGana sabuya sangena eMat South lapho esesingena ebulili maWest le-East. Izolo futhi besingikhona ngale eMat South esigabeni seMadobo. Kusasa ngikhuluma kunjenje sizabona ukuthi kuyabe kumumetheni. Inkokheli zethu amapresident ama-political parties aku-MDC Alliance bahlala phansi bagobelana ama-provinces ukuthi ubaba uBiti uzabuya le, ubaba uShimeni uzabuya ngathi emaKhebeleni nakobulawayo, Mat North Mat South le Bulawayo, ehambisana lami lo-honorable Senator Shoko. So lo nalo uphiwe lakhe izopho. Izinto kuleli lizwe azimanga kuhle, especially nxa sesikhangele indawo eMat South lapho abantwana abangelama-birth certificate bayahamba esikolo bafunde afike ku-grade 7 ngabhali examination ngoba uhulumende wezane okanye idisitubha ngodaba le-ground. Abantwana laba badingelwa amalayitha bahambe eGoli baye kwenziwa izichaka bezama ukudinga impilo. So ngabantu vele abalehuha elokuthi sebedinge ukuthi ikuthiwa ngabantwana esigabeni sebefuna abantwana babuye ekhaya. Bayabuya sibili bagide bahlabele uzo kudobhela enhliziyweni ingoba ababe bezihlabela esiye sizithizize sisikhumbuza ngesikhathi sempi. Uzo umuntu omdala ikhregu lisukuma likhalela ingoma eyokuhaya ukuthi wangahawula ngabanje mina ngazala.
Sibonile njalo le White City
inxa yimihlula sazi ngoba lokhu ngababa langaba yimi uThabita Khumalo lokhu ngaqalisa ukula lezanu ngo-1980 okwenzakale kulumnyaka angaze ngubone. And ngezinye zezifiso zami ukuthi hawu kakithi somandla ngoba iWhite City besilo baba uDabengwa bezomntana kababa uJoshua Nkomo uSibangiliswe okhulume wacacisa zisuzulu ngemfuno zabo ngezifiso zabo lokuthi bona basekela ubaba uChamisa. Ubaba uDabenga lawo wakhuluma and ukhulume wathi udubo lethu lapha ekhaya asibamba nini siyekhipha izane silungise iZimbabwe abantwana babuye ekhaya bazosebenza hayi khona ukuthi benziwe izicaka ngaphandle ngale. Lokhu kini kuyangikhombisa ukuthi hayi bo ikhothi yabantwana baseZimbabwe isikhulumile indlela abantu abaphuma ngayo amarangeni ababuchamisa imihlola thina sesifithi hayi kushuthi sokuvuthiwe singazinjalo njengoba vele sisebenza lamagcili.